Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 7 tulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MRP umnomzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnomzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala.
Uinosinkala wasekhuluma wasesithi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa iLancaster Agreement. Abelungu bathuma uSelot Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emabili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa umndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla.
Ama salaries awo ayachinja once a year, but intengo yezinto ngenxa yevalue yemali iyachinja every week every week, so kuyathwalisa nzima.
Imali etholwa yiZimbabwe ekuthengiseni impahla ethiyeneyo kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sokulithumi lambili ekhulwini 12.6%.
Kubangelwa ukuthi bekuhlale i-industry yethu seyawa, asisela industry, asisela manufacturing, sesi-importer phose yonke into ongayicabanga nje mayoneso, cooking oil, oshukela, labo sepa, lapho konke konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnumzana Joshua Nkomo enkulumeni zokuxazulula udaba lweZimbabwe eNgilandi ezithiwa ngama Lancaster House Talks ngomnyaka ka-1979 waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala, wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe lonke. Kumaviki amathathu asanda kwedlula, uMoyo waphehla ingxoxo mpikiswano lapho aze atshele umhlangano webandla lakhe ePlumtree ukuthi ngokungavumi ukuthi abuse isigaba semaNdebeleni uNkomo wathengisa isizwe. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo lebandla lePF Zapu, silengxoxo loMoyo. Siqale ngokumbuza ukuthi bufakazi bani alabo ukuthi uNkomo wayephiwe ithuba lokubusa isizwe sikamthwakazi.
Ubufakazi bami lobo ngabuthola kwabanye abadala ababekhona ngesikhathi kuzosayinwa iLancaster Agreement. Ngo-2008 ngake ngahlala umhlangano lapho sasiyidelegation singu-36 silidwa ngubaba uZilethu uDumiso Dabengwa ngemva kokuphuma kwabo kuzanu PF. Lizakhumbula sebeqhuba uhlelo lwemabambo doni kusile project. Inosinkala Zilethu wabiza ubaba uDumiso Dabengwa ukuthi ufuna ukuzomxoxela ngenye imfihlo engakadluli emhlabeni. Ubaba uDabengwa wasedinga abantu ababengafika i-36. Lami ngangomunye walabo bantu ababekhona. Mina ngahamba ngimele ibhethu likaZulu. Kwaba lokuphikisana okukhulu singakayi kulomhlangano ngoba wayenzelwa endlini ka-Inosinkala. Abantu besithi abayi kuyabona u-Inosinkala ngoba engumbulali wabulalisa abantu bakithi ngeGugurawundi. Wathi yena u-Inosinkala yimi engenza uJoshua Nkomo engabusi eZimbabwe esasikubangile. Kwakungekho politically but kwakupersonal. Wabakhumbuza abadala abagoqela ubaba uDabengwa labanye ababekhona ukuthi liyakwazi langempela bavuma. U-Inosinkala wasekhuluma wasesithi kubo baba uDabengwa lathi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa iLancaster Agreement. agreement abelungu bathuma uSelo Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emabili kungakho abelungu bazimisele ukuthi bambisele ilizwe lemathibeleland linjalo iMashonaland bayibisele injalo ngomlomo wakhe uNosinkala njalo bephendula obabudabengwa labanye abadala ababekhona bathi ubaba uJoshua Nkomo wathatha induku yakhe waqoqoda uLord Carrington ekhanda wathi we are the sons and daughters of the soil, give us this land in one, we'll see it on our own when we get back home.
Manje bona labo abakutshelayo bathi kwenzakalani?
Bonke bekufakaza ukuthi ubaba uNkomo wayelalo ithuba lokuthi iMathebeleland ayiphiwe injalo. Ngizakhumbula ukuthi omunye owayencindezela ukuthi iMathebeleland ibe lilizwe elizimele lilodwa ngubaba uChief Kaisan Dwayne the late owakhuluma kabanzi khona ngale Lancaster. Ubaba uJoshua Nkomo kaze wamzwisisa. Ngilabo ubufakazi futhi obunye ngemva kokuhlala phansi kwami labadala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo uthe engadluli emhlabeni ngo-1999 wahamba wayaxolisa kubaba uChief uNdiweni uMdladla the late ukuthi ayi ngilusizi ngiyaxolisa ngaphambanisa ngokungakulaleli ukuthi sisiya kuma-talks aseLancaster ngabe ngavuma ukuthi ngamukele iMathebeleland ilizwe elizimele lodwa ngoba lokhu kwakungcindezelwa ngubaba uKaisan Dwayne ubaba uJoshua Nkomo esala. Bakuveza futhi abadala kimi ukuthi ubaba uJoshua Nkomo engakadlula emhlabeni wahamba wayacela uxolo kubaba uChief uNdiweni.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sizaqhubeka ngodaba lukaMoyo ngevikezayo lapho uMoyo azachasisa ukunenge ngokuthi uNkomo wayeza kuba ngumkhokheli onjani ngabe nguye owabusa ilizwe. Kusasa kulolu hlelo silendodana kaMuyi uSibangile Izwe Nkomo. Tiyani indlebe. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumndeni owodwa ilokhe ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Inhlanganiso le ithi ekupheleni kwenyanga kamabasa imali le ibiyinkulungwane elikhulu lamachumi amathathu lantathu amadola eZimbabwe 133,000 njalo ikhangelelwe ukuveza inyanga edluleyo ekanhlangula lamuhla. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Mjekeza utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxoxisana lezinye inhlanganiso njalo beqwayise uhulumende nxa beqoqa amanani la abakhuphayo.
Uyakwazi kulabanenge ba involved kusinto sokukhangela ukuthi intengo singapi lo hulumende layo lesandla abekhangela lathi abesikhangela sesiqedile siyaba si share ama notes sibonisane at times kuyaba lokuchinjwa okuncane but isikhathi esinenge indlela bayenza ngayo lenzwa ngama department amanenge lendlela esiyenza ngayo iyavumelana so siyenza kuphela ukuthi kube lama checks and balances ukuthi sikhangele sibonisane. Siyayenza sithi ama price surveys. Imali ya America lay sekhanya iyo epega ama prices. Ngesinye isikhathi kungayenzakala lakho ukuthi enye iviki imiyehle konke kuyayenzakala nxa into iku auction anything can come out. So ngenxa yakhonoko intengo nge local currency Zimbabwe dollar ziyachintsha iviki leviki. Sikhuluma kathesi e bread basket yethu say dlule khonapho ngengikhuluma ukuthi ku 133 leya yi end of May kathesi seqanse empijana
lithini ngokwenzakalayo kathesi elizweni abantu abaningi bayihluleka ukuthenga impahla ezitolo leya likhulumisane yini lo hulumende ngempumela yokudingisisa kwenu.
Abathengi sebethwala nzima njengelikwazi ukuthi lapha eZimbabwe sisebenzisa imali ezinenge ngesikhiwa bathi multi currency imali zamazwe ashiyeneyo every Tuesday i Reserve Bank iyabe i auctiona imali ya America i weithengisa khonoko kwenza ukuthi every Wednesday Tuesday khonapho intengo yamaliyente yezinto lapha ngkhaya nxa zithengwa ngemali yalapha eZimbabwe siyaba sesitshintshile siyaqhanza every week. I challenge enkulu kuma consumers zathi ama salaries awo ayachinja once a year but intengo yezinto ngenxa ye value yemali iyachinja every week every week. So kubathwalisa nzima even ukuthi ba plan babe bengakwazi ukuthi kusasa i user yavuka ingapi because i business yonke sebefaka intengo zabo nge user yebo bayavumela ukuthi uthenge ngemali yalapha but babe isebenzisa i rate leyana ukuthi iyachinja every Tuesday. Isizathu sinenye yebo i economy yethu generally ayingaperformi kuhle konoko umuntu wonke uyakwazi ukuthi hayi economy yeZimbabwe i capacity utilization yethu incane kakhulu konoko ukuthi asiproduce ngendlela sifana ukuthi siproduce ngayo sirelya ngokuthenga ezinye izinto phandle kweliswe even izinto zasifana ukuthi zisizilungisele lapha thina at the same time imali yokuthenga phandle yakho na isihlupa kwenza ukuthi intengo siqanze every day. Singakhuluma even i-capacity yenkampani elungisa igetsi lapha ukuthi i-supply igetsi kuma companies aproducer iphansi kakhulu nxa izinto ziproducer zizilutshwane i-production cost yakhona iyaba more and izinto lezana ziyadurela ama-consumers. Impi ye-Ukraine le-Russia yewa siyishipha ndlelayo iya-affecta umhlaba wonke jikelele leZimbabwe layo iya-affectwa in a small way ngempi leyana. Into enhle uhulumende uyalalela nxa sikhuluma. I-implementation could be another thing but we are thankful for the government ukuthi each time nxa sifuna ukukhuluma labo bayasinika ithuba lokuthi sikhulume bayasibuza labo khonokho bakhangelela ukuthi siyenze.
Alo ke ngumnumzana Comfort Mujekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla etshiyene kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sekulitshumi lambili ekhulwini 12.6% isuka ku 587.3 million ngonkwenkwezi yayafika ku US 513.1 million ngenyanga edluleyo. Lokhu kwaziswe lugatsha lukahulumende olubona ngezamanani oluZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats izolo. IZimstats ithi njalo imali esetshenziswa ukuthenga impahla etshiyene kwamanye amazwe ama-imports ikhwele isuka ku-US dollar 637.2 million yaya ku-US 714.5 million. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losomabhizimusi ongumsekeli kamholi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu othi amanani la aveza sobala ukuthi umnotho welizwe ususesimeni esibi kakhulu.
IZimbabwe nje yona iseyaba yilokho esingathi i-consumer economy. Singananzelela i-productive kumbe ngithi i-production kuma-industries siyayehla phansi kulezi zathu eziningi kakhulu ezibangela ukuthi sehluleke ukuthi senze lokho okuthiwa yi-manufacturing sibe le mpahla eziningi esizithengisela amanye amazwe. Lokho-ke kulomthelela wokuthi inzuzo yemali okumele siyizuze ngokuthengisela amazwe angaphandle yehle kodwa bese kukhwela inani lempahla kumbe le mali esiyisebenzisa nxa sithenga impahla zangaphandle. Kubangelwa ukuthi basically i-industry yethu seyawa asisela industry asisela manufacturing sesi importer phose yonke into ongayicabanga nje mayonnaise cooking oil oshukela labo sepa lapho konke konke umlando omkhulu ngokuthi sivuselele ke i-manufacturing sector ukwenzela ukuthi isenelise ukwenza ama-export.
Ukhonoko kwenzani kumnotho weZimbabwe kahle kahle babandlovu ngoba siyazi ukuthi kawumanga kuhle njalo uqhubeka ubhidlika ngakolunye uhlangothi njalo akuphathisi uZulu weZimbabwe yini oba le khono njalo lemvumo yokuphuma phandle ayisithengela lokwakufunayo.
Umnotho kuyawubhidliza kakhulu lokho babo Nkomo, kuthiwa elisando sibili kumbe ukuthi sagila, ngoba akusoze kuncedise kakhulu ukuthi sibe ngabantu abathenga impahla siqhakanisa ama-industries amazwe angamakhelwane, kulokuthi thina sifake in-place ama-systems azakhuthaza ukuthi abahlanyeli kumbe abatshali bezimali bahlanyele kuma-industries kusukela nje ku-agriculture isiza kuma-manufacturing leyana esithi i-primary industry le-secondary industry kusiya ku-commerce. Kuqakathekile ukuthi lezo ndawo zithole usekelo kakhulu ukwenzela ukuthi kube le-productivity. Akusincedisi kakhulu kanti-ke labo abahambayo lathi esihambayo siyathenga ngaphandle, akusincedisi kakhulu ukuthi sithi thina sizavuselela amabhizinesi ethu ngokuthenga impahla ezingaphandle kwelizwe lakithi. Bekuza kuba lula ukuthi lanxa sithenga sithengisa kube yikubana sikoda kuma-wholesale kumbe kuma-retailers akhonapha eduzane, ngoba kuya ngaphandle kwelizwe lakho kakulula. Sikhumbule nje izinto eziyabondleko zokuhamba i-transport, sikhumbule iy'ndleko zabo passport. I-passport yethu ngakhona iphose iyadula okwedlula onke ama-passport emhlabeni, yela nxa kuthi ikhiphile 120 US dollars per passport, kanti-ke sake saba ku-318 US dollars per passport. So lokho mbona into engasincedise kakhulu. Okuqakathekileyo ukuthi sivuselele i-productive sector kumbe i-manufacturing yethu kwenzela ukuthi i-economy yethu ijikelele ivuke ime ngenyawo.
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu, usomabhizimusi njalo engumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi osabhuku ilizwe lonke jikelele sebezaholiswa imali ngamadola eMelika. Umsakazi wakweleBhilitane oweSky News ulodaba lokuthi lisiyatshona elayizolo kweleBhilitane amalunga edale leziphathamandla zikahulumende kamnumzana Boris Johnson ezingamachumi amane lasithupha 46 bese zithiye umsebenzi. Zisethesa uJohnson icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amavuko ku-Studio 7, amavuko ngolesithathu. Siyabonga kakhulu uzwa amanyuzi amnandi Studio 7. Mina into engingayicacisa kubantu bakomthwakazi, ngicela abantu bakomthwakazi bahlukane indaba zokwenza ukuganga lokubulalana eMatabeleland. Asiyekeleni, lowo ngumkhuba omubi wabantu baseMpumalanga, kuba omubi wabantu baseMpumalanga bawufundiswa nguyise wabo owafundisa abantu into embi yokubulala abanye abantu. Labana abantu baseMpumalanga indaba le yokubulalana bayithatha ngesikhathi sikababa wabo yena lo sowashonayo owayebuya wazobulala abantu beMatabeleland bengela cala. Abantu abakho vele ungabafundisa into embi bayohlala beyenza impilo yabo yonke, noma ungazama ukubakhuza njani, kodwa imfundiso yakho yiyo eyabe isigcwele emakhanda abo. So thina njengabantu besiNdebeleni asizange sabulala muntu thina emhlabeni. So ngiyacela abantu bakithi bonke bazigoqe njalo siwukhiphe lo mkhuba wabantu baseMpumalanga wokubulalana, ngoba sebefuna ukuzofaka lakithi basenza abantu ababi bokubulalana. ngibonge kumthwakazi Republic Party ukuthi ufundisa abantu bakithi isiko labo ngoba thina isiko lethu lithi hlonipha uyihlo lonyoko ngabona ungasahlonipha uyihlo lonyoko omunye umuntu uzokuhlonipha kanjani so siyacela kakhulu ukuthi abantu bakumthwakazi bazigoqe bazazi ukuthi babuya nansi iparty yenu engalabandlululo engela kubulalana emarapia izakibulale muntu njalo ilambe ukuzokhulula abantu ebugqileni lobo bukhona asibayekeleni baqhubeke ngento abayenzayo kodwa bengadlaleli kithi ematebheleleni ngoba bazohlokoza inyosi zizithulele ngibonge ngumlilo okhulumayo egodla
Studio 7 hayi philani lapho liphile lapho hayi ngalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa ke bonke izalwane zasezimbabwe naloko mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala abadala abasebenzayo sibasebenzayo eSouth Africa abadala sebegugile hambani emakhaya abahambe emakhaya abadala abasebenza emazweni kuphi kuphi sebegugile abasukayo sibili bethi hambani emakhaya lingatshiyi imizi kakhulu iyoti labogogo lapha hambani emakhaya lenzima zisa imizi bese sitoko abafana lokhu kubuyeke kuzongena lakho kuthole imisebenzi kodwa umsebenzi endaweni lapha kusebenza khona ungabi lokhu ungumdala lokhu ukobasi laphana ukobasi lokubizwa awusameli Michael hayi sumdala hamba ekhaya ekhaya uchile abantwana labo ekhona ukuthi bebhandije ngoba uzime ekhaya laphana kakula msebenzi kusina kudedelwane lani liye ekhaya ngale elihlala phansi akusela phela lilwisayo manje kathesi hayi lizamile liphushile sebafundisile abantwana namba sebekhulile kabasebenzi kababuye bezisebenza ngapha linalibuyele emakhaya leyigcina lani imizi ngale badala sebegugile ngiyacela ke lapho nkosi yami
ye hayi ngibingelele bantu bakithi istudio 7 hayi ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi usipha abantu ukhuluma ngokuthi unkomo wasithengisa nambona ngathi imthwakazi Republic Party njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni wonke umntwana ezapho hayi imthwakazi Republic Party umntwana enzapho abantwana bezapho akuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababa wakho sasayifamily noma likati ngazwanani lokhu lihluphayo kodwa lisaseyifamily so imthwakazi mbona ngathi ingasisiza kakhulu bantu bakithi ukuthi ivele kahlahla akho vele izapho ayifakwe under pressure ukuthi ivele ukuthi kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kupha abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa yiZanu PF akuvele mpela osibangela izwe njani ngoba bakhe unkomo uyakwazi isikhethi akehlale ngayo namasotha akankomo abasaphila abazi abantu abaphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kuthela abantu bezebeza ngoba ngathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bamathebelele bona bodwa behlukane phakathi ngembono bengazwanani bodwa aphinde futhi kulimazela izimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke nxa into eyenziwa yiZanu PF isasekhona iZanu PF nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe uyadinga mpela ukuthi ebestrike sikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzaphu kazami uku-ecta indlela eqondileyo mpela ebengizakhokela le nto ukuthi kuvele kanti abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sinasoda singazwanani asuze kwafakazwana safazazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kanti bahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi Republic Party lo zaphu ake behlale phansi bekhulume ngoba umthwakazi layiyatho ukuthi izaphu yabulaza abantu lo zaphu elithuli bekekhulume bona bodwa bekebetshela abantu kahlekahle kwahamba njani abantu impendlo bazifuna indaba lazo siyakwazi ukuthi phambilini ngesikhathi esadlulayo okungakhulunywa ngakho lo kungakhulunywa ngakho iZanu PF ibulala so akukhulunywa lesikhathi ezothi abantu bezwana solonke izaphu le mthwakazi singela kungathelwana amanzi kahle yalimaza emathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala besiye emashoneni basola kade hayi babheke ukuthi ekhaya vele ubaba lo malume lapha awuzwanani so into kumele ungaba abantu bayilungisana leyo ngingakhulumika kulozizi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlale nankagara ehlale yethuke ekhuluma la imthwakazi la yona isisina le yikuthi iyamcegisa amagroup karit impela omunye kadonsa unyawo lolu umedonsa unyawo lo iZanu PF izazilivele
Okay. 7 Studio 7 sanibonani nabalaleli bonke nje sanibingelela basakazi bethu abahle nonke ngendawo siyanibulisa nje bafowethu siyabonga kakhulu indaba elisinikeza zona siphuma nje ngoba zinjalo futhi siyabonga ngoba nje yalithatha ihlangothi bakithi mhlawumbe nayo izokuyifunda yami rekhodi ngiyazi ukuthi sisuka sibe baningi kakhulu mhlawumbe so kugcine kungenzeki ukuthi sifunde sonke ngesikhathi esisodwa kodwa ake mphawulela lapho kakhulukazi ngale ZANU-PF bantu lokubizi qhamba manga ibulala abantu bonke abantu bayazi ukuthi ZANU-PF vele yababulala abantu isebenzisa abanye abantu abeqeda bona sebehlehlele emuva benze ngathabazi ukubeni besazi and labo bantu abavuma ukusetshenziswa ezanu-PF bephiwa e-2 rand noma bephiwa lelo dola elingasebenziyo into abayenzayo ini ngoba amacala layo ogcinene asala ezandleni zabo bona othuma labo bayazi kahle ukuthi ZANU-PF ibulala abantu bayazi kahle kamhlophe futhi othuma bayazi izandla zabo zinjani zigcwele igazi inhliziyo zabo zivuza igazi ngamagazi abanye abantu abanye abantwana bayakhohlwa ukuthi nabo bazalwa ngabanye umama nalabo abantu ababulalayo bazalwa ngabanye bengakhohlwa ngelinye ilanga inkosi izophendula nabo uzofika ekugcineni uNkulunkulu akusosithula inankaka kwababulala abantu abasebenzisa othuma labo bejikela abafowabo bebabulala abantu kodwa ekugcineni bakithi nabo bazofa kwazi nalo mjida lo qamba amanga lo baduguda kwashe lo angazi noma lishona noma yini bantu yayike ukuqamba amanga lalokuthi inhlanzi asinani nenhlanzi thina sizenzani inhlanzi hayi bakithi akaseki nje akaseki thina sifuna ilizwe lilunge libe right wonke umuntu akhululeke njengabantu base-South Africa abakhululekileyo
salibonani bantu bezimbabwe kuvuka njani ezindaweni zonke ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke kabayekele ukuvusa impi yokubulalana ithi incwadi yamagalathiya mase lidlana libhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaphozishini ngenkani iphozishini umuntu uyinikwa ngabantu benanzelela ukuthi lo angasenzela lokhu nxa wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu umphefumulo womuntu uyabizwa phezu kwabo yikho ubona izangoma zayalo ukuphosela ujona emanzini ujona esithi mphoselanelwane but kathi ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwenu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala khathesi abantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhundla ukuthi lo angafani nanzangena so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba ake lixole umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba ababekulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisizwe kodwa lelokho linxwanele ukuqedisizwe kasizwe sezimbabwe zinganani so hlalani phansi litela namahlomo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Kwezemelika ujaha owadubula abantu abayisikhombisa bafa edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois izolo ubesemthethwandaba.
URobert E. Bobby Krimo III kaphiwanga ithuba lokuhlawula imali yesibambiso aze amiswe emthethwandaba weChicago izolo. Lanxa kungakacaci injongo yokubulala abantu laba, uKrimo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 wake wavakatshelwa ngamapholisa kathathu. Ngomnyaka ka-2019 amapholisa aya emzini wakhe ngemva kokuba uKrimo efuna ukuzibulala. Kwathi ngemva kwenyanga ezimbalwa amapholisa aphenduka njalo esetshelwe ukuba uKrimo wayefuna ukubulala abantu bonke, njalo amapholisa amthola elenkemba lengqamu ezijiyeneyo. Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Kamala Harris uvakatshele imuli ezilahlekelweyo khonale eChicago wasola ukutholakala lula kwemibhobho emele isetshenziswe empini.
This should never have happened. We talk about it being senseless. It is senseless.
Amapholisa athi imibhobho emihlanu iyatholakala endlini kaKrimo yathengwa ngokusemthethweni.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi uMnumzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi, kodwa yena wala wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumdeni owodwa ilokhe ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla. Lingakhohlwa ke balaleli ukuthi siya kugqiba kusasa uhlelo lwethu lapho ebesilonda khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo. Kusasa ke sizakhuluma lendodana yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.